kusegcene ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarongo abafisa ukubana bayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo lakhona ukuthi beke ukuthi bona imota ye-60,000 yimota engelahlonzi kususisisi. Ebengicabanga ukuthi bazobethi hayi bathenga nje imoto ezilula ezingaduliyo kwenzela ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education, ingene ku-health, incedise isizwe ukuthuthuka. Kodwa bona bakhuluma ngezimoto, I think lokho akusivula amehlo njengabantu abavotayo abeZimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhethene abantu kesikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukuliphi ibandla elezombangazo, ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanele abangameli bantu, abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona. Lakhona ukuthi uyekuzwa u-member of parliament sithi hayi laba bebekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawa sefuni bathwele leyo mali, batsho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengela imoto ze-$60,000, so bacela leyo mali bayibisele. Kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamende, sikhanele bakhuluma ngendaba yentuthuko ye-development yokuvusela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimoto zabo. So hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu bezimbabwe asifuleni amehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanu-PF ngabantu sebehlale ephalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe, sebefika esigabeni sokuthi sathi thina engxenye hayi abasacabangi kuhle ukuthi kuyiwe ngabona, sefuna ubana bazinothe kuphela.
Manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo?
Uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavoteli muntu, abantu bavotela iparty ethile. Yikhunanzela ukuthi ungaya emakhaya uyathola kule ndawo abantu abavotela u-member of parliament kumbe u-councilor bethe sekhethi ukuthi abantu bethu abamazi kodwa kuba bamvotelayo ngoba kuyabe vele egqoke ibhathi elezanu-PF emakhaya kujwayelekile lokho. Ubuye emadorobheni sokukhetha u-MB wakhetha u-councilor kuza abantu abamazi ngoba lowo muntu begqoke ibhathi ele-CCC. Ngezinye indlela abantu beZimbabwe labo esilahleka khona sivote ela ama-political parties athi umuntu and ama-political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona akuvotela umuntu. Thina njengabahlali mbe njengabantu abavotayo bayenza lokuthiwa sebesi-abuse babona abantu laba abalandaba lo muntu bona sebefaka loba kuyini okufakiweyo because lalo hlupho lokuthi kathi abantu abangenileyo badimanda izimoto. Ngabe sikhethe abantu abalohlonzi, abantu abamela abantu, abantu abahlonipha abantu, abantu abaziwa ukuthi ilizwe efanele lithuthuke, abantu abananzela ukuthi umkhono walelizwe ufile ufuna ukuvuselela, abantu abananzela ukuthi i-industry kufanele ivuselele, abantu abananzela la uthi izikolo zethu lezemfundo ziphakame ziyephezulu, abantu abananzela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo ukubana zincedise uzulu, zibe le mithi, zibe le mithini yokuhlola ukuthi zibona lo muntu uhluthwa yini. Nga sivota silaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthuke, but ngalo esikubonayo hayi abantu bakithi ake sivuleke amehlo sesizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo, ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uxoxa labantu. Abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela eziningi ezijiyeneyo and belezizathu. Thina besicabanga ukuthi ama-MP bathi bafika ephalamende bafike debate ngakho ukuthi abantu bathini bandle, but bona sebekhuluma ngemota zabo, sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu, into ezingakhulunywa ngabantu. So kuthi abantu abavele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa. So kasimangali lelizwe indaba lisesimeni esiso sona. Ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona kubale senziwa ngabantu ukuthi hayi siqhubeka siyabambile ake sifunde ukuvotela umuntu, hathi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho, kuzenza izinto zihlale iphansi lingelantuthu. So ke ekugcineni kwakho konke bese silala ama-MPs analafuna izimoto afuna lezindlu abezanu-PF ephalamende, sicela abahloniphi abantu ababakhethayo.